L. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwala zomuhle olamukela ku studio 7 ngolwesine mhlaka 6 kunhlolanja 2020 nguntungamili Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje kulabemba igolide ngaphandle komthetho ababili abafileyo ngemva kokudilikelwa ngumgodi we Globe and Phoenix mine eKwekwe.
We have already sent out the consular notices to the Chinese community. We ask them to stop from coming to Zimbabwe.
Ele China lithi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe kaziko engozini yokuthelelwa iCoronavirus njalo. Lithi lizimisele ukuphathisa eZimbabwe ngemali nxa lithe lahlaselwa yilomkhuhlane.
Ngendlela yokuthi iSenate ikontrolwa yibo ama-Republicans. Kodwa besingazi ukuthi kuzahamba kuzofela isteji ngoba akusayenziwanga iprocess yonke ye-court. Ongaka ukuthi akusavunyelanga ukuthi ama-witnesses esingathi ngabafakazi bakhulume.
Umongameli weMelika uDonald Trump usola abebandla lamademokrasi labanye abangamsekeliyo kulandela ukutholakala kwakhe emsulwa kumacala abewetheswa wenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabemba igolide ngaphandle komthetho ababili abafileyo ngemva kokudilikelwa ngumgodi we Globe and Phoenix mine eKwekwe izolo ebusuku. Isikhulumeli sogatsha olukhangelane lokuhlenga uZulu eKwekwe olwesivu protection unit umnumzana Fortune Mupungu ufakazele amaphepha ndaba kahulumende ukuthi bakhiphe izidumbu ezimbili kulomgodi namuhla. Kulabo tsheketsha abangamachumi amabili ababikwa bedilikelwe yilomgodi kodwa akwaziwa ukuthi abanye bayaphila na. Kule mbiko ethi kuloyedwa ohlengwe esaphila wagijinyiselwa esibhedlela. Umgodi lo wamiswa ukusebenza nguhulumende ngo-2007 ngemva kokutholakala ukuthi wawuyingozi njalo ungalungelanga ukungenwa ngabantu. Ele China lithi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe kaziko engozini enkulu yokuthelelwa igciwane leCoronavirus lona eselibulele abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa. Womsekeli kameli weChina eZimbabwe umnumzana Zhao Ubuahang utshele intathelizindaba ukuthi ilizwe lakhe lizimisele ukuphathisa iZimbabwe ngemali nxa ithe yahlaselwa yilomkhuhlane. Womlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsekeli wommeli weChina eZimbabwe umnumzana Zhao Boang utshele intathelizindaba ukuba njengelizwe bazakwenza konke okusemandleni abo ukuba umkhuhlane wecoronavirus ungasabalele elizweni, njalo uZulu kumele angethuki ngoba akula abeZimbabwe ababalisa abafundi loba abahlala eChina abasengozini.
Because this is a human to human transmission.
Ngithanda ukulazisa ukuba abantu abaseZimbabwe baphilile zazo abala mkhuhlane. Ekuseni namhla ngikhulume lomeli weChina eZimbabwe sithi abakatholi imbiko ethi kulabagulayo ngomkhuhlane lo. Labazali abalabantwana eChina ngikhulume labo baphilile. Lokhu lomkhuhlane waqalayo eChina labakhokheli bayo basebenza amalanga wonke ukulisana lawo. E-Wuhan izibhedlela zakhiwe phakathi kwensuku ezimbili kuphela.
Very objective.
Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obhadaya Moyo obesemhlanganweni munye Uthele Zimbabwe lamukele ngenjabulo usizo oluvela kwele China.
Very happy to note that today they've decided and agreed to assist us, you know, in upgrading.
Siyathaba kakhulu ngalokho okwenziwa yiChina. Kumele nathi sitshele abantu abakuleli ukuba bengayi kwele China. Lokhu okwenziwe ngele China yibungani obuhle.
In the improvement of the isolation services.
Ingcishi umnumzana Owen Phiri uthi kumele uhulumende aqhubeke ngokubona ukuthi abezimbabwe abaseChina bavikelekile ngoba bengawuletha elizweni kungeke kwalunga.
Oluthenjiswe nguhulumende weChina luqakathekile kakhulu ngoba siyananzelela ukubana uhulumende weZimbabwe ngenxa yokubana engahambisanga imali ezeneleyo ukubana kwelatshwe imkhuhlane ejayelekileyo enjengecholera eke yaceda abantu eHarare iminyaka emlutshwana edluleyo. So njengokubana nxa sikhangela ukubana sedluleka ukulapha imkhuhlane elula njengabocholera, imkhuhlane enzima njengabocoronavirus asingeke siyikwanise. Lokhu kubangelwa ngenxa yokubana uhulumende kahambisi imali eyeneleyo esingathi kuMinistry of Health lezempilakahle, ngoba sikhuluma kanje abantu baswela imithi enjengokubana amapheni khila. So umkhuhlane onjengecorona asingeke sikwanise nxa singasathanga saphathiswa ngamazwe ale mali njalo alobuthungameli obuqoqo.
Ukhulumeni seMDC koBulawayo uMnumzana Sweden Mshonga uthe njengebandla abakholwa ukuthi uhulumende ngenelisa ukuphatha kahle umsebenzi ungasabalala elizweni.
Into engayitsho yikuthi lawa ngamaphupho, ngathi bona besehluleka ukubhadala odokotela, besehluleka nje ukuthi kube le mithi ezibhedlela, bese beyocubungula yona leyo i-coronavirus. Angithi uyabona ukuthi vele ngabantu vele abangazi into ethiwa liqiniso.
Umsekeli wommeli weChina wazise ukuba ilizwe lakhe lisadinga imali yokuphathisa leZimbabwe ukuze lenelise ukuvimba kusabalala kwalo mkhuhlane osubulele amakhulu edlula izikhombisa kwele China. Uqhubeke ethi lanxa bekhuthaza izalwane zeChina ukuthi zike zime ukuza kwele Zimbabwe, lapho kuthe kwadingeka ukuthi zibuye ziyahlolisisa okwamalanga alithumi lane. Emhlanganweni odalela abaphantambo bakahulumende wokuqala lonyaka wekhabhinethi, uhulumende wazise ukuba kulaba ngamakhulu edlula amahlanu 506 abasahlolisiswa ukuba bangababele zibonelo ze-coronavirus abangavunyelwa ukuhambahamba ukuze bengatheleli abanye nxa bethe batholakala belawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abinhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association banxuse abinhlanganiso ezehlukeneyo zempilo ukuze kuhlaziwe udaba lwamankampani azimeleyo angaphiwa umsebenzi wokusebenzelana leCouncil yakoBulawayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumi seBupra uMnumzana Gilibone Khabo uthi ingxoxiswano le ibijonge ukuthi uZulu azwisise ukuqhutshwa kokunikezwa imisebenzi kwamakhampani azimeleyo phansi kwenhlelo zethenda, njalo kwaziwe amanyathelo athathwa yiKhansili lapho isiqiliwe.
Umhlangano wanamuhla uyenzelwe ukuthi izakhamizi hlale phansi labantu beKhansili ukuxoxwe kakhulu ngendaba yamathenda, singathi njalo yi-subcontracting. Izakhamizi bethi zibe mbuzo eminingi ukuthi kathi amathenda lawa abantu baphiwa njani, njalo nxa sokulo muntu ongansegqile iCouncil, iCouncil iyayithola imali yayo, njalo iziphi indlela ezihlala zikhona soke iCouncil ukuze imali yesakhamisi ingalahleki. Bekuyingxoxo iCouncil layo ibelethuba yokuthi ixoxele izakhamisi ukuthi bona nxa sokuedabe namathenda bayena bayenza njani.
UCouncil Silas Chigora uxwayisa osomabhizimusi bakoBulawayo ukuthi baphatheke kumisebenzi ekhitshwa yiKhansili yakuleli dolobho.
Kuqakathekile ukuthi ama-companies akoBulawayo lawo abe ephatheka ngalowo msebenzi. Kuyini okufunakalayo ukuthi uze ube included kuma-contractors la, abe registered ku-PRAS, ashow i-capacity yokuyenza lowo msebenzi. Kaningi-ningi siyezwa abantu bekhuluma ukuthi hayi, ama-companies akoBulawayo ayancitshwa ama-contracts, kunikwa abantu aba
UMnumzana Thabani Ncube osekela umqondisi obona ngokwakha izindlu eKhansilini yakoBulawayo uchaza izizathu zokuba kungani abaqhatshwayo bengenelisanga ukufeza umsebenzi.
Ukutshintsha kwama-statutory instrument ebesithi kathesi sokusetshenziswa ini, antsho sokusebenzisa iZimbabwe dollar not US dollar. La makampani amanye ona la esawangeja vumelana labo abanye baphuma out abazange kumbe sibophisana lokho esikhuluma bathi hayi ngezelana imali izakhamizi zakubulawayo sokulenkingi kodwa njengecounselor sihlala ngaphansi esikwenza sikhangela ukuthi kambe kungenzakala yini ukuthi sidinge izimali particularly laba ababhadala baqeda master bakhona abaqedayo abanye abaqedayo ukuthi laba abaqedayo kule mzamo yekhona ukuthi singadinga izimali kwezinye indawo umuntu waqeda isitendi sakhe singabuyeli siyedinga enye imali.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uthi ikhansili iyabandlulula ngokuqhatsha abaphandle khona kulabantu abenelisayo ukwenza umsebenzi ofanayo kobulawayo.
Khona lokhu yikho kwenza ukuthi sicine ibulawayo iluza izimali eziningi ayisibenefitisi lutho. Kunje nje kulabo flight bakontract abaphiwa zonke izitendi ukuthi bakhe sicine sisizwa ukuthi ezinye izindlu ziphephukile kudilikile. Bakhona khona lapha kithi kobulawayo abanganelisa ukuphiwa ama-tenders lawo bakhe izindlu ezinjani eziqinileyo.
Umnumzana Jabulani Mhlanga, ingcwethi kwezemithetho uchasisa okumele kwenziwe ngosomabhizimusi andubana bathole imisebenzi ekhansilini.
Engakutsho kubusiness ukuthi kabathathe ithuba lokuthi bayidinge i-procurement act ama-regulations akhona babekwazi ukuthi kanti vele yona ithini mayelana ngemisebenzi okumele bayisebenze nxa ukuthi bafuna ukuthi bathole ama-tender ngaphi kuma-local authorities.
Kusenjalo ikhansili yakobulawayo yenqabe ukuguqula amabizo ezinye izitalada kobulawayo isebenzisa umthetho olawula amadolobho we-Urban Councils Act. Umnumzana Kilibone Khabo oyebhupra uyalandisa.
Inqumo ethethwe yikhansili basebenzise amandla abaphiwa yi-Urban Councils Act eyiyo ebanika amandla ukuze batshintshe amabizo emgwaqo kanye lamabhilidi.
Izakhamuzi zakobulawayo ezingenela umhlangano bezikhanya ziphatheke kubi ngendlela ikhansili yakobulawayo eqhatsha ngayo amakhampani angaphandle kwezabelo zeMathebeleland. Ikhansili yakobulawayo ithi ukuqhatshwa kwamakhampani azimeleyo kulakho ukuphathisa uZulu ukuthi athole imisebenzi njalo wakhuthaza osomabhizimusi baleli dolobho ukuthi baphatheke nxa kunxuswa abamakhampani ukuthi baqhube umsebenzi othile baveze lobufakazi bokuthi bayenelisa ukuwenza uphuthe ngoba ikhansili iqala ikhangele phakathi kwedolobho ingakaze iye qhatsha phandle. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umongameli Donald Trump usole abebandla lamademokrasi labanye abangamsekeliyo kulandela ukutholakala kwakhe emsulwa kucala abeletheswa elenkohlakalo ngoba evikwa ezame ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ekukhankaseleni ukhetho oluzayo. Umongameli Trump ubesemkhulekweni we-National Prayer Breakfast ehoteleni e-Washington DC lapho ancome khona ibandla lakhe lama-Republicans. Amalunga aleli bandla edale le-Senate izolo avotele ukuthi uTrump engasuswa esihlalweni ngemva kwamaviki ambalwa kuphikiswana ukuthi kambe ngempela wayefuna ukufumbathisa na umongameli we-Ukraine ngoncedo lwezomvikela kumbe hatshi. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Ye sonke besikukhangelele ngendlela yokuthi i-Senate i-controller yibo ama-Republicans. Kodwa besingazi ukuthi kuzahamba kuzofela leyi i-state ngoba kakusayenziwanga i-process yonke ye-court. Ongakho takusavunyelanga ukuthi ama witnesses esingathi ngabafakazi bakhulume okwenza umthetho wendaba waza wangapheleli ukuthi kufike kule ndaba kodwa kungasenani bevota bonke ngokusekela uhlangothi lwa ama Republicans.
Ungathini ngokuvota kuka Mitt Romney?
Mitt Romney utshengise ubuqotho sibile ngesikhathi abantu bonke besekela ihlangothi zakuthi Midron uphumele egcekeni wathi hayi yena uyakwazi ukuthi kuzamhlupha lokho akwenzileyo ebandleni lakhe kodwa kungcono ahlutshwe yilokho kulokuthi ahlutshwe inhliziyo yakhe ngumzwangeda wakhe. ngumuntu oyenze kahle ikanti abantu abanjengabo Pence sesibabona ukuthi bake bamsola uTrump laphana kukhankaswa kodwa babuya bangena kuye ngezikhundla ngabantu abangalabo kuqotho lapho
siyambona yena uMongameli Trump uzichaya isifuba ngokwesulwa kwecala lakhe singathini ngalokho
yeah lokho bevele singakukhangelela ngoba ubevele esenza phansi ethi yena akabona into ayenzileyo into engalunganga ayenzileyo kukho konke lokho uvele ngumuntu yena ongabona icala kweyinto ayenzayo akaso muntu othatha umlando lokho awumangalisi
ungabe kuzayenza ukuthi anqobe yini ukukhetho oluzayo
akwaziwa ke khonapho kodwa ngoba abaningi abangasamthandiyo futhi sabembonile izenzo zakhe ikakhulu abalimi laba aqala khona izimpi leChina zokuthengisela kakuselula njengakuqala kodwa akasazi ukuthi kuyozala nkomona sikhangele sibili ukuthi kuzaphumana.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika, ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lwendlala lobunye obunzima abesifazana ababhekane labo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kubikwa kufe abantu abathathu kweletheki kwalimala abalikhulu lamachumi athoba mnwembili ngemva kokuba indizamchina yakulelo lizwe iyehluleke ukuhlala kuhle yatshelela yasiqamuka yaba iziqephu ezintathu esilindweni sendizamchina ese Istanbul. Impumela yokuvotela ozamela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika okwenzelwe esigabeni seIowa iveza ukuba ngutshikilo bhanqa phakathi kukaMayor Pete Buttigieg loSenator Bernie Sanders. Ababili laba bathole isilinganiso sokungamachumi edlula kancane amabili lasithupha ekhulwini. Abanye bathi ukuxotshwa kwenkokheli yabasakhulayo kuZanu PF ngemva kokusola umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kulakwashe Tagwirei isithi nguye ingqungquthela ebulala umnotho welizwe ngenkohlakalo kuveza sobala ukuthi leli bandla kalizimiselanga ukulwisana lokungethembeki. Womnumzana Louis Matutu, lomnumzana Godfrey Senengamu basuswe ezikhundleni zabo iZanu PF Politburo izolo yathi kabamelanga babe lezikhundla ebandleni leli okomnyaka. Leli tale liphinde lasusa njalo unobhala ogatsha lwabatsha laba umnumzana Pupurait Ogarepi esikhundleni ngoba lisithi uyekele uTsenengamu loMathuthu bengcolisa ibandla ngokutshela intatheli izindaba ngomvulo ukuthi uTagwirei uyisikhohlakali kanye labanye osomabhizimusi abalobudlelwano leZanu PF abathi umnumzana Tafazwa Musarara lomnumzana Billy Rottenberg. Abanye bathi ukuxotshwa kwabo Mathuthu kungaba kuyikuqala kokudlephana kwenkokheli yeZanu PF. Ukuhlaziya loludaba sixhume onke waba ngusenator weTsholotsho njalo elilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule Le sikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ke ngibona ngani kukutshengisa ukuthi ibandla le-ZANU PF lokho likhanya li-problem njalo li-national security risk ngesilungu ngodaba lokuthi engalibambananga njalo izenzo zalo zingenza ukuthi kube nokungahlalisekeli izweni loba yisikhashana siphi khonokho abakwenzileyo kuyabuphatha ezomkhonomi ngendlela engamanga kuhle kukanti besivele sisazi ukuthi kukhona ukukhohlakala okukhulu kakhulu ngakho kuyamangalisa ukuthi inkohlakalo ikhona kanjalo kuba nokulwisana ukuthi kuzame ukuthi kathi kungalungiswa njani leyo ndaba kuyisimangalo kakhulu.
Babu Kaule, uyibona njani lindaba ngoba abanye bathi ukumiswa ukususwa kwabasakhulayo laba ezikhundleni kuveza ukulwisana okukhona kubandla le?
Ukuthi okukhona njengameli ukuthi thina njengepati iZANU PF yesisekelo sombuso wepati esiyiso esisilandelayo ngawo isinqumo ngase sithethwe yi-policy bureau yatho ukuthi lokhu ikubeka ukuthi bakwenze seleli zakho ezithile. Hhayi, mina angilawo amandla okuthi ngithi mina okwenziweyo kubi kumbe kuhle, hhayi lapho kangingeneli lapho. Kodwa-ke mina lami ngabe lilo mbono wami mhlawumbe othiyeniye kumbonjani, kodwa-ke hhayi I'm not liberty ukuthi ngithi ngisho ukuthi ngithini ngakho lokho kumbe ukuthi ngiyaphikisana lapho kumbe njani.
Dokotela Sibanda, ngokwenza-ke leyo kubo Senengamu labomathuthu lokho ungathi kutshengisa ukuzimisela yini kwebandla le-ZANU PF lo hulumende kumzabalazo wokulwisana le nkohlakalo?
Kusegcekela ukuthi okwesikhathi eside kakhulu empilweni zethu kweleZimbabwe, indaba yenkohlakalo nokuntshontshwa kwezimali ngabaphathi abafuma kubandla le-ZANU PF, indaba esegudwini, indaba emqoka, indaba esibulele ilizwe yalibhuchisa ngamadolo. Sibone ngani izaqhubekela ihamba phambili, njalo sibone ngani nalaba abazayo bekwi-ZANU PF kumbe elizwe lijikelele abazayo bezimisele ukuthi balwisane nenkohlakalo bazakhangelwa yiZANU njengabantu abalwisana neZANU, ngoba yona iZANU kahle kahle kukhanya ukuthi ngeke iphile kungankohlakalo lokuqhuzwa komnotho okwedlula lokho okwenziwa ngamakhiwa ahuquluza nomhlabathi athatha labantu abasebenzisa mahlayana, kodwa abazange bafike kulesi sibange sesifikwe iZANU sokuhuquluza ilizwe. Njalo kafike ubone ukuthi bangatshiyana lakho yikho kufanele abantu bavotele ibandla le-MDC ukuthi sizikhiphe ebuzimeni lokwesibubo, ngoba uPresident Tamisi uzimisele ukulwisana nobuhuquluzi njalo nokulungisa ezombusazwe. Ngakho-ke liyabona nokuthi umfowethu engilaye lapha kulolu daba uzizwa evaleke umlomo uthi yena hhayi nami ngangikucabanga namhlanje ngike ndikhele ngoba ngiyesaba ukuthi ngikhanye ngani ngiphikisana nebandla. Kanti-ke ngabe bekule bandla le-MDC isisekelo sombuso sebandla le-MDC ithi sona ubuhuquluzi nobudlova nokuntshontshwa kwezimali zomphakathi kuyinto embi, umuntu wonke ulelungelo nxa engowe-MDC ukuthi lolo daba lufake egudwini lukhulunywe, engasabi ukuthi mhlawumbe usezadonsela eceleni adonsise indlebe noba athole ubunzima obuthize. Ngakho siyabona ukuthi ubuhuquluzi ku-ZANU PF buprotekthiwe, bugciniwe, yibo kwenza ukuthi i-ZANU PF ihambele phambili. Ilizwe lelingelethu sifisa ukuthi libe lokuphumelela, kodwa siyazi ukuthi nxa lisezandleni zeZANU PF nabo-Rotenberg nabo-Dagure nabo-Mnumzane Mnangagwa nabo-Chichiwengwa kuzahlala kunje lize lilungiswe umbuso ungene ku-President Nelson Chamisa.
Babu Kaule, ukuze imizamo yokulwisana le nkohlakalo lokungethembeki iphumelele kumele uhulumende ayibambe njani?
Uvele ubaba uPresident wabumba iZAC wayinika amazinyo ukuthi lume, ngoba kuqala yayingala mazinyo. Ngokunjalo sokumele lama-khosi lawo ayenze umsebenzi, kungenziwe konkwalo ukuthi umuntu uyahambe ekhothi sike yekelwa nje uphele yekelwa kuphela. Kodwa somlandu we-ZANU PF lo asomlandu wehulumende ukuthi abantu bengafika emakhothi bayekelwe, lokho sokungathi yinkohlakalo futhi ekhona emakhothi ekhona yikumlando esilawo zinkohlakalo futhi ezikhona emakhothi ukuthi amakhothi lapha kumanga kuhle la abantu bathi ngabedala amacala besiye ngale bayayekelwa kona umuntu ozihambela. So yi-rule of law esikhuluma ngayo phela ethi ngamelanga sikhulisane layo. Akumelanga siyetilawula futhi amakhodi ngalo. Amakhodi amele zithelenzele nje ekhululekile ezimele wodwa. Kodwa ngokunjalo amakhodi ngayengasayenzanga umsebenzi yiwo asebulala umsebenzi wokulungisisa indaba yenkohlakalo. Ngokunjalo uhulumende noma engaze yenze yintindlela kodwa nxa emakhodi lapha izinto zimingayinale indlela ezimingayo inkohlakalo ekhona eningi ikhona emakhodi kade esebhunti ilungisise. Ngokunjalo yiko kumele sikukhangelele khona ukuthi izakhi ngayenza umsebenzi wayo kuqhubele emakhodi kumele emakhodi nawo ayenze nawo umsebenzi wayo. Ufunayo ukuthi ithimu yebhora nxa idlala abantu bephaselana kumele labana izakhi ilozele amakhodi la ahlohle ibhora lelana elifake emambuleni kodwa nxa kungasayenzanga la khonoku siyabe siyadlala vele kuyakungakade siyenza.
Umnumzana Belief Gawule ngowezanu PF ubexoxa endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa OMDC. Ugatsha lwezemfundo kwele South Africa solwethule umlwayezo luxwayisa izikolo ukuthi zamukele abantwana bakwamanye amazwe loba bengela maphepha okuba kulelozwe ngokusemthethweni njengokutsho kwesinqumo sedale le High Court. Kubika uBenedict Nhlapho.
Yesikhulume sogatsha lwezemfundo kwele South Africa umnumzana Elijah Mhlanga utshela bezindaba ukuthi iziphathamandla zogatsha lwakhe sezisabalele ilizwe lonke zitshele izikolo ukuthi zilandele umthetho wethulwe ngumthethwandaba we-High Court.
Asikho isikolo esivunyelwe ukuthi sivalele umntwana ukuthi angene esikoleni ngoba angaphathanga i-ID.
Mnumzana Mhlanga uthi umphathintambo walolu gatsha laye uyingxenye yabazafinyelela ezabelweni ezijeneyo besakaza lolu daba. Ngomnyaka opheleleyo umthethwandaba we-High Court wanquma ukuthi bonke abantwana abahlala kwele South Africa kufuze bavunyelwe ukuthi bafunde ungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni kumbe hatshi. Kodwa kwigqwetha enhlanganisweni ye-Center for Child Law, unkosikazi Anjuli Maestri, uthi iningi lezikolo ziqhubekela phambili zixotsha kumbe ukwala ukwemukela abantwana bakuza ngoba kuthiwa abalancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni.
The law now, because of the judgment, says that there shouldn't be.
Yebo siyakhuthaza ukuthi kudingelwe abantwana amaphepha kodwa ke loba bengelawo umthetho uthi kabavunyelwe ukufunda.
Ugatsha lwezemfundo luthi kungenzeka abaphathi bezikolo abaningi kabazange basizwe isinqumo sedale ngoba iningi labo lase likukhefu lekhisimusi. Inyathelo kahulumende weSouth Africa leli senxunywe kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Enoch Ncube uthi uhulumende usebethulele umthwalo obusunzima kakhulu emahlombe abo.
Kodwa lakhe sikucayisayo ke uhulumende sengathi angathi abantu abangela maphepha nabo belungiselwe amanye amaphemithi njengakuqala nje. Siyacela uhulumende asenzele njengoba sithe wasinikeze eminye ichances abantwana laba abangela amaphepha.
Umnumzana Dumiso Gama laye uthi bekuvele sekulusizi ikakhulu kubazali abangela mali.
Abantu bethu sibazele emshasheni, abafundi abasebekhulile basuke bajika abantwana babe izigebengu ngoba bengelawo amaphepha okufunda, bengelazi incwadi, bengelali indlela yokuthi badinge imisebenzi bayithole. So siyabonga kakhulu kubaba uRamaphosa le-government yakhe.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ingqobe sezikubazali abalabantwana ababengafundi.
Banenge abantwana ade besedlule ukungena ezikoleni ngesizathu kuthiwa kabalazwe izincwadi. Bese sikwenza khathe sikukhuthaza bonke abantu abalabantwana bade bengavunyelwa ukuthi baye esikolweni bahambe bayobhalisa ukwenza uthini abantwana bafunde babe lekusasa elihle. Yikho ke thina siyaguququzela ke abazali bonke ukuthi abahambise abantwana ezikole abantwana bafunde.
Siyabonga ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kufe otyekitsha ababili ngemva kokudilikelwa ngumgodi eKwekwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.